wasezimakhuphe iyangimangaza uma ekhuluma esithena nguye upresident njalo wena wa-elektha. Nxa kuyikuthi lokhu akutshoyo kuliqiniso kulabalandeli bethu abathatha udaba lelo balihambise emakhoti olokwa-aphoyintwa kukamjiri lokakuchamisa. Siyahamba emakhoti indaba yaphenduka badliwa ngoba namhlanje nxa yenevuma ukuthi kulo mjiri kulochamisa kutho ukuthi kulento eyayenzakalayo la. So lapha ufuna ukusitshela ukuthi amakhoti i-judgment wa-aphila iyatshintshwa yini ngoba tinasekuzwana okutsho ukuthi amakhoti atsho ukuthi silandeleleni i-constitution. So leyo yena ayikhulumayo mina angikwazi ukuthi uyithatha ngaphi ngoba akula ku-MDC akula muntu owavotelwayo unamandla wokuthi aphume nomgoqo eyedwa ngokuthi wakhethwa. Njenge-standing committee yona umsebenzi wethu ukuthatha imigoqo ye-national council yiyo kumele siyoyifeza ngendlela esabe sithele ngayo ukuthi siyifeze, hatshi ukuthi umuntu owavotelwayo abe sesithi yena akula national council yena ngiyo sitshela abantu kokwenza. Aso talk shop lokhu ngathi ukwenziswa kwezemdini wakhe, kodwa leli yibandla elilabantu abayilandelayo and abanikazi bebandla i-national council.
Ye kodwa ke yena khonokho ngokukhuluma ukuthi uchamisa uthi hayi yena akakwazi ukuthi nguye obambe isikhundla lesi, lina likubona ukuthi uphakathi khonapho uchamisa nguye esibambileyo phela?
Kuyamangaza uma esitsho njalo u-vice president Makhuphi ngoba sonke besisazi ukuthi kulongazwanani phakathi kwabo. Ubaba uchamisa ukuthegendiswa ngirayezetheka ekte wafonelwa wavona umamakhuthi wahlala phansi for 30 minutes ekhuluma ngodaba ukuthi no kumele sibize i-standing committee ukuthi sizame ukuthi ngani siyakulungisa olunto lokhu. Yena ngawakhe amagama umamakhuphi athi khona yena kanelisi ukubuya ku-standing committee yangkhona ngokuthi lo mkhuhlane kobulawayo, wathi wasuka iHarare waya kobulawayo. Ukabubhebhe ubaba uchamisa wamfonela futhi wathi i-standing committee ubhebhe wathi khona ngasozanelisabe khona ngokuthi abesetheki ngomsebenzi. Wafonela ubaba ulavumo wathi khona kanelisi ukuthi abuye uphiwe isikhathi esifitshane ukuthi abuye emhlanganweni. Ugutu wathi yena ngasozanelisi ukubuya ngokuthi umkakhe ulo mkhuhlane wethukela usemgijimisele esibhedlela. Wakhuluma nobaba umjuli futhi ubaba umjuli wathi yena kabuye sahamba sayahlala. Yasehlula indaba sayithatha njenge-recommendation ukuthi hayi asihambele kulesinyala-executive iyocizelela khona ngayo. Ubaba uDouglas Montera wafonelwa naye ithumba uchamisa wathi yena ule case ngathi egweru but uzabuya. Wabuya tibuhle yasuka indaba kutende kwemithi hamba kulesinyala-executive yafika kulesinyala-executive wathiwa khona ubaba uchamisa ka-8k but ka-8k okwamaviki amabili. Yasuka njalo ubaba uMontera naye khona yasuka yaya kulesinyala council. Ikritika kulesinyala council nezakazi athi no ukuthi ubaba uchamisa ekta siyavuma kodwa esingakuvuniyo yile indaba ye-2 weeks ngoba uma sikhangele okwenzakalayo lapha sesisiya kukhetho ubaba ngasekho vele kuzanzuzwa lizoxokozela. Sizadinga into ezamele kuhlangane iyalalisa ukuqikezela leli silungisele lukhetho. So kusekelo sombuso siyapha i-national council amandla ukuthi babangezelile kule sekshini kwi-constitution ebavumela khonokho bayithatha le bathi hayi i-2 weeks kasiyifuni asithathele 1 year.
Zobuya futhi lo daba lokuthi uchayiwe khona ngale ke kungcwatshwa umnumzana uTsongirai. So ke uthi yini elithuma abantu ukuthi baze eGarabha kancane, so linalithini nakhonokho?
Lokhu sababalasaba yibandla kusukela ngo-1999 yikhe sasitshaywa, yikhe sasibulawa, sibulawe lizihlobo. Alikho ilanga elilodwa lapho elake lezwa kuthiwa khona ibandla le-MDC libisele litshaywa, asikaze. And ubaba uTsongirai lapho wayecacile ukuthi noma sokubomvu ziwa sokumnyama akula muntu ozaba lodlakela nxa ehlukuluziwe. Udlakela kaseluhambisenini kumabhodrumu siyedinga esokufunayo. Khathesi ukubhubha kwababa kuthule kwathi zilikele zokuthiwa kube lobudlangudlangudlangu. Umama Makhuphi uhambile egoli wayathatha umzimba kababa wabuya. Yinjani bengamenzanga ukuthi wamuntu wange-airport esebe lo mzimba ukuthi uhambe wathatha njani umzimba kababa uTsongirai yena enguye akade hlambaza ubaba uTsongirai umembiza emhlanganeni engavuyi.